ukubala kwelizwe okwenkonzo yokuvala isizathu ngilicele ukubala isukume lapho bekhalisa the Star Spangled Banner yasukuma ngalisukumi na khona ke kungani singenzeli ilizwi likaNkulunkulu inhlonipho manje ngale ebhukwini lika-Ekisodosi isahluko 12 siqala ngendima 12 ngifisa ukubala ingxenye yombhalo indima 12 lo 13 ngoba ngizadabula phakathi kwelizwe laseGibhithe lobu busuku futhi ngitshaye amazibulo elizweni laseGibhithe bokubili abantu lezinyamazana futhi ngenze izahlulelo ngiyinkosi legazi lizakuba isiboniso kini ezindlini lapho elikhona lapho ngibona igazi ngiyakulidlula futhi isifo kasikuba phezu kwenu okulibhubhisa lapho ngichitha ilizwe leGibhithe isihloko sami ngesokuthi isiboniso asikhothamiseni amakhanda ethu khathesi futhi ekuthuleni kwakhe kwalesi sikhathi esingcwele singakasondeli kuye emkhulekweni kungaba khona isicelo ongathanda ukuba uNkulunkulu asiphendule limini phakamisa izandla zakho nje nxa ulaso futhi ucabange phansi enhliziyweni yakho lokho ofuna ukuba akwenze loba ngaphi esakhiweni cabanga nje lokho ofuna akwenze baba wethu osezulwini wena uNkulunkulu ongaguqukiyo futhi siyakhuleka ukuthi uzaphendula imikhuleko yethu limini lapho sibambe izandla zethu futhi uyananzelela ukuthi izandla zami ziphezulu lazo futhi lesicelo sami ngizasenza saziwe emphakathini lokho yikuthi Nkosi ukuthi uzasilisa umuntu wonke phakathi lapha lamuhla sindisa wonke olahlekileyo manje wena wathi nxa ucela ubaba loba yini ebizweni lami ngizakwenza manje Nkosi sisize ndawonye ukukholwa njengabantu ababambeneyo babantwana abakholwayo khuluma ngelizwi lakho Nkosi ilizwi lakho liqiniso ubusisa inhliziyo zethu siyakubonga ngalomhlangano siyakubonga ngomfowethu Grant la ngazo zonke izisebenzi zakhe lamabandla wonke labantu futhi lakho konke osenzele khona Nkosi silokuthokoza kuwe Baba, kungaba labaningi bethu lapha abangasoze baphinde babonane munye lamunye njalo khathesi size sibone ngakwelinye icele leyi kungaba yinkonzo yokugcina esizayihlala ndawonye kulumhlaba makuthi umoya ongcwele ubuye futhi ubusise ndawonye asikhonze izidingo zethu ebizweni likaJesu siyakhuleka amen lingahlala phansi ngilesiqephu sephepha esincinyane lapha ngiyabhala imibhalo lezinto ezincinyane kwakuvame ukuthi ngangiyikhumbula engqondweni yami kodwa ngisanda kudlula amathumi amabili lanhlanu uyazi lokho yikuthi okwesibili futhi-ke angisakhumbuli njengalokho engangivame ukukwenza futhi okuningi kakhulu okuphelela emhlanganweni lezinto lokuningi okokwenza isifundo sethu limini ngesokuthi isiboniso inkundla yethu iqala eGibhithe ngumfanekiso omkhulu lapha khathesi ngifuna ukuthi lonke likubone futhi nje libe ngabahloniphayo ngelingakoyenza iGibhithe yindawo yenkundla nesikhathi senkundla sisekuqaliseni okophumo futhi manje kungumfanekiso walamuhla utshengiswa njengoba sikhanyelane lokunye ukuphuma uNkulunkulu ekhupha u-Israyeli phandle kweGibhithe besiya elizweni lesithembiso kwakungumfanekiso kaKristu ekhupha umlobokazi ebandleni elisa elizweni lesithembiso sikokunye ukuphuma manje nxa lingafunda umbhalo silesikhathi nje sokutshaya indawo eziphakemeyo zakho kuliqiniso lokho njengoba uNkulunkulu wakhupha isizwe esizweni uNkulunkulu ozakhupha umlobokazi ebandleni umlobokazi ozabizwa emabandleni wonke kozakuba ngabakhethwe nguNkulunkulu abazakhutshwa futhi sisemngceleni walokho kuphuma khathesi ngoba silobufakazi bombhalo ukuthi sime lapho manje ngiyazi lokho kukholonyiwe izikhathi eziningi kodwa ngane wami ngesinye isikhathi kozakhulunywa okokucina Isikhathi sizachabalalela elaphakadeni khonake uyeza ukuzothatha umlobokazi ebandleni isiboniso yiyo into eyenza umahluko phakathi kweGibhithe loIsrayeli izizwe ezimbili babengabantu bonke kodwa bonke bedalwe nguNkulunkulu bonke bengumsebenzi wezandla zikaNkulunkulu kodwa umehluko lapho isijeziso sokufa siphiwa umehluko phakathi kwempilo lokufa kwakuyisiboniso futhi ke kuza kuba njalo ekubuyeni kwendodana kaNkulunkulu lapho ekhupha umlobokazi ebandleni umehluko uza kuba yisiboniso manje lilalelisise limini futhi libone nqa kungasilo qiniso isiboniso sizabuba ngumehluko kufanele kube lo mehluko uNkulunkulu uzakwahlulela umhlaba ngolunye usuku nqa ngingabuza abantu beKatolika ubani azakumahlulela kuyini azakwahlulela umhlaba ngakho baza kuthi ibandla liphi na ibandla leKatolika liphi ibandla leKatolika kulamanengi awo iMethodist izabuthi ngeMethodist iBaptist le singaphandle kwakho khonake nga ungahlulela ngebandla leBaptist amanye awo wonke angaphandle amaPentecostali athi ngePentecost khonake amanye awo wonke angaphandle bona kuza kuba kuphika kakhulu ukudideka okukhulu ukudida kakhulu engqondweni ukucabanga ngento enjalo kodwa uNkulunkulu waye lendlela lapha leyo athi wayeza kwahlulela umhlaba athi ngebandla leKatolika athi ngebandla leProtestanti kodwa uza kwahlulela umhlaba ngoJesu Kristu futhi uJesu yilizwi ngakho nanko kubuyela eBhayibhelini njalo ubona uza kwahlulela umhlaba ngeBhayibheli futhi iBhayibheli libhuku likaNkulunkulu lokwahlulela belisambulo esigcweleyo sikaJesu Kristu ukuthi akula okunye okungangezelelwa kumbe olunye ulutho olungaphungulwa kilo isijeziso sokukwenza ibizo lakho likhutshwa ebhukwini lokuphila dala khona nje ebhukwini futhi sikhuleke kuNkulunkulu ukusenza sibe ingxenye yalokho manje siyathola isiboniso kuyini isiboniso isiboniso yisibonakaliso sentengo ebhadelweyo isiboniso siyikho njengamankampani ethu ezitimela lamankampani amabhasi siyathatha imali yethu futhi sihambe esitichini manje bona inkampani yebhasi ngayivunyelwa endaweni lapho iziboniso ezisetshenziswa khona abavunyelwa ukuthatha imali abangeke bathathe imali ukuthatha isiboniso sithi indizamchina lobalani okunye uyahamba endaweni ethile ekhawunteni ethengisayo othi uthenge emalini yakho iziboniso eziningi lesi isiboniso esithile futhi lesi isiboniso siyisibonakaliso sokuthi uhambo lwakho solubhadalelwe ulelungelo lokukhwela umkhumbi ukukhwela indizamchina ukukhwela ibhasi ukumbe loba yini okuyikho lapho kuphela uthwele isiboniso ukutshengisa ukuthi ukugada kwakho kwakho kubhadalelwe manje khumbula lokho lingakukhohlwa iwundlu likaIsrayeli elahlatshwayo kwakuyindingakalo kaNkulunkulu uJehova wayedinga iwundlu elihlatshiweyo isibambiso esingelacala njengoba besedlule evikini eledluleyo manje okuthi uNkulunkulu lapho esenza isinqumo akasiguquli futhi wenza indlela into yakhe yokuqala ayenzayo lapho umuntu esewile kwakufanele amenzele indlela yokuthi abuyele nga wake wafuna ukumhlenga futhi wenza isinqumo sokuthi wasindisa umuntu ngegazi lalowo ongelacala futhi wenze into efanayo nini lanini akaze ayiguqule akula ndawo lapho uNkulunkulu angahlangana loba nguphi umkhonzi kuphela ngaphansi kwegazi yiyo kuphela indawo yakhe siyazama ukumenza ahlangane ngaphansi kwesayensi yenkolo zethu ngaphansi kwenhlanganiso zamasonto ethu ngaphansi kwezinhlelo zethu zemfundo abanye bayakha imiphongolo futhi abanye bakha amadolobho iBhabhiloni lomphongolo weBhabheli nazo zonke inhlobo zezinto ezehlukeneyo kodwa lokhu kusasekhona uNkulunkulu uhlangana lekholwa leqiniso kuphela ngaphansi kwegazi akakuguquli asingeke sonke sibe ngamamethodist, asingeke sonke sibe ngamapentecostal, asingeke sonke sibe yilokhu lokho kumbe okunye, asisoze sivumelane. Kodwa lapho ngisiza emuntwini makabe ngumpristi wekatolika kumbe loba yini ayikho, lapho engaphansi kwalelo gazi singabazalwane kungelandaba ukuthi ungaphi, lapho kuphela engaphansi kwalelo gazi. Manje iwundlu lika-Israyeli elahlatshwayo laliyisidingo sikaJehova, futhi igazi kwakuyisiboniso ukuthi umsebenzi wawusuyenziwe. UNkulunkulu wayelifunela ukuhlengwa kusuka eGibhithe ukuya elizweni lesithembiso, wayedinga inyamazana ehlatshiweyo, futhi leyo nyamazana kufanele ibe igazi lenyamazana efileyo. Kufanele lifakwe emgubazini lasemnyango, futhi lokho kwakumela isiboniso ukuthi into uJehova ayeyidinga yayisigcwalisiwe. Bona manje akusilo wundlu elaliyisiboniso, igazi laliyisiboniso. Manje impilo yayiphumile emhlatshelweni, futhi manje igazi laliyisiboniso, izilayezo zakhe zasezenziwe. Igazi lamela isiboniso, isibonakaliso sokuthi leli kholwa lalenze khona kanye lokho isidingo esasiyikho, kwakuyisiboniso. Kolongile, sibona ikholwa likhonza khonake labonakaliswa kanye lomhlatshelo walo. Bona nanso indlu, futhi lo mkhonzi kuyini okwakufunakala. Hlaba iwundlu ngosuku lwechumilane emva kokuba selibekwe phezulu eliduna lingelasici. U-Israyeli wonke uzalihlaba, futhi igazi lizathathwa ngehisophu futhi libekwe emgubazini womnyango. Futhi kanje leyo hisophu kwakulukhula olujwayelekileyo. Hisophu kutsho ukholo lwakho. Komunye umuntu uzama ukuba lokholo lukamoya, yiso isizathu useqa ukusiliswa kwakho. Ukholo luyinto ejwayelekileyo, ulokholo lokubuya ebandleni, ulokholo lokuphuma phandle lapho, ulokholo lokuvusa imota yakho, ulokholo lokudla ukudla kwakho kwantambama. Yiyo indlela okuyiyo ukholo olujwayelekileyo nje. Manje ukufaka igazi lalifakwa ngehisophu okulukhula olujwayelekileyo olumila loba ngaphi ePalestina, kutshengisela ukuthi ukholo igazi eliyabekwa ngalo akusiyonto enkulu okumele ube layo. Ukuba lenhlobo yonke yamadigiri okudokotela ukukwenza kujwayelekile nje. Ukholo lwansuku zonke ukukholwa uNkulunkulu. Bona beka igazi ngokholo ngehisophu. Manje umkhonzi khonake ebonakala ngaphansi kwaleli gazi watshengisa ukuthi wayesenze isidingo sikaJehova, futhi wabonakaliswa isiboniso satshengisa ukuthi wabonakaliswa kanye lewundlu elahlatshwayo uJehova ayelidinga. Umsebenzi wenziwa. Luhlobo bani olupheleleyo lamuhla lukaKristu lekholwa? Lapho isiboniso sitshengiswa umkholwa khonake utshengisa ukuthi kwamukelwe, futhi umsebenzi usuyenziwe. Khonake igazi kwakuyisiboniso sokuzibambanisa. Igazi ngokwalo inyamazana yopha yafa, futhi igazi layo lalisemdulwini. Manje impilo yenyamazana yayisegazini, futhi impilo isegazini. Siyakwazi lokho, iBhayibheli lacho njalo, futhi isayensi iyakufakaza impilo isegazini. Ngakho khonake lapho inyamazana ibulawa futhi impilo yaphohlozwa enyamazaneni, igazi kwakufanele libe ngokubumba igazi ukumela isiboniso, ngoba impilo eyayisegazini yayingeke iphenduke phezu kwekholwa, ngoba kwakuyimpilo yenyamazana. Futhi impilo yenyamazana nempilo yomuntu wehlukene ngempela, akulalutho phakathi kwalo lakancinyane. Wathatha igazi lenyamazana ulifake kuwe, uyafa. Ngakho uyabona thina kuyimpilo eyahlukileyo egazini lenyamazana kulaleyo ekhona egazini lomuntu, ngoba umuntu ulomphefumulo, inyamazana kayilamphefumulo. Futhi manje ngalokho igazi ngokwalo lisisa manje okubumbayo okubomvu okubumba igazi kwakumele kume phandle emnyango njengesiboniso ukuthi iwundlu lalifile. Manje ngoba impilo yewundlu yayingeke iphenduke emuntwini ongumkhonzi, kodwa lamuhla kwakungumfanekiso kuphela. Lamuhla ayisikho okubumba igazi lenkosi uJesu iwundlu lethu, kodwa impilo eyayisegazini okungumoya ongcwele iyaphenduka futhi iyisiboniso sokuthi samukele futhi senza khona kanye lokho uNkulunkulu asitshela khona ukukwenza. Futhi ke ngokuba lesiboniso siyabanjaniswa lomhletshelo wethu ngokupheleleyo. Angiboni ukuthi enye into njalo engaba sobala okwedlulisileyo. Bona indlela kuphela loba ngubani owayengatsho ukuthi leyo ndlu yayingeyangaphi futhi ngaphansi kwegazi, ngoba okubumbayo igazi kwakusemnyango bedlula ngalapho ingilosi yokufa yayimele ikhangele futhi ibone igazi. Manje njalo kwakungumfanekiso kamoya ongcwele. Manje bona igazi uqobo likaJesu lalingeke libuye phezu kwamunye lamunye wethu, ngoba wayele gazi elingako nje emzimbeni wakhe futhi lopha laphuma emzimbeni wakhe liwela phansi iminyaka ezinkulungwane ezimbili ezedluleyo, kodwa kwakungamelanga libe ngelesiboniso. Impilo eyayisegazini yaye iyisiboniso. Manje ngiza kufakaza khona kini nje ngomzuzu ngeBhayibhili isiboniso esiza kuza phezu komunye lomunye wethu ukutshengisa ukuthi sibanjaniswe lomhlatshelo wethu futhi sesenzile isidingo sikaJehova. UPetro wathi ngosuku lwePentekosti, phendukani munye lamunye wenu futhi libhaphathize ebizweni likaJesu Kristu uko ukuthethelelwa kwesono, futhi liza kwamukela isipho sikamoya ongcwele, ngoba isithembiso ngesenu nakubantwana benu futhi lakubo bonke abakude, labo bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eza kubabiza. Bona engakutshengisi nje kubo bonke labo iNkosi eza kubabiza. Kulabanengi abacabanga ukuthi babiziwe, kodwa bonke iNkosi ebabizayo, labo abazi ngaphambili wababiza, bonke labo ababizayo wabalungisisa, bonke labo abalungisisayo ubakhazimulisile. Vele yona into isiqediwe. Futhi-ke lapho uthatha umuntu ongakholwayo ukuthi umoya ongcwele ngowalolu suku, bona lokho abakwenzayo. Bayalandula isiboniso esingumfanekiso uqobo wakho uhlanganiswe kanye lomhlatshelo wakho. Bona lokho engikuchoyo kulula kakhulu nga ungakhangela kikho ngendlela leyo uNkulunkulu abe lakho kubhaliwe. Manje igazi lasithwala futhi sasi litshengisa umfanekiso kamoya ongcwele oyimpilo. Manje impilo yenyamazana yayingeke iphenduke emuntwini, ngoba kwakungeke kuhambelane. Impilo yenyamazana ayila mphefumulo kiyo. Impilo yomuntu ilomphefumulo. Inyamazana ayikwazi ukuthi inqunu, ayikwazi okuhle kokubi. Yona nje yona ilomoya, kodwa hathi umphefumulo. Manje kumbula, manje umphefumulo yimvelo yomoya. Yebo sibili. Manje khangelani, kodwa-ke lapho impilo yomhlatshelo wethu uJesu Kristu, lapho igazi lakhe lichithwa, wayenguNkulunkulu evalelwe emuntwini oyedwa.
Now he come down from being Jehovah.
Manje wehla phansi ekubeni uJehova ukuzibonakalisa njengomuntu, ukuzithathela isimo somuntu, ukusibambanisa kanye laye. Wayeliwundlu likaNkulunkulu uthi ngangaphakathi kwakhe lapho igazi. Manje ngiyazi omnye uthi wayeligazi lamaJuda. Uyezwa amaJuda esitsho lokho. Wayengayisilo gazi lamaJuda futhi wayengayisilo gazi labezizwe. Wayeligazi likaNkulunkulu. Wayengelalo elamaJuda, wayengasiye mJuda kumbe owezizwe, wayenguNkulunkulu. Intombi izakhulelwa. Manje ngiyazi abaningi benu lina bantu lamaProthestanti icabanga ukuthi iqanda lalingelikaMariya futhi umbala obomvu wesicucucu ozayo impilo ingena kusicucucu segazi. Ngoba isikhukhukazi singabekela iqanda singazange sihlangane lequde kalisoze lacacada ngoba kalilampilo impilo ivela egazini lelo elivela ebulilini bowesilisa kodwa kulindaba kwakungela bulili bowesilisa ngakho impilo esegazini kwakufanele ivele kuNkulunkulu kuphela futhi wadala isicucucu sesakhi segazi esizalweni sikamariya uNkulunkulu ngokwakhe umdali ngokwakhe wadala isicucucu sesakhi segazi manje khangela bathi awu kwakungumzimba umariya wayeleqanda athi mnumzana wayengelalo akulaqanda nxa kwakuliqanda awungeke uthole ubudoda kungela kuphakama kwemizwa futhi nxa yena yena waba lokuphakama kwemizwa umenza esenzani uNkulunkulu wadala kokubili iqanda legazi lokho yikho kanye aye yikho sabamba uNkulunkulu ibhayibhili lacho uTimothi wokuqala 3:16 kungela mpikiswano inkulu imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni sambamba yena ngezandla zethu lo mzimba wawunguNkulunkulu impela wakunguye wayenguNkulunkulu wonke esesimweni somzimba womuntu manje siyananzelela kulokhu ukuthi leso sicucucu sesakhi segazi sibulawa sakhulula uNkulunkulu uNkulunkulu waye kuKristu ebuyisa umhlaba kuye lapho kungela omunye owayengakwenza akula okunye okwakungenziwa wathatha lelo gazi elingcwele ngokwakhe uNkulunkulu wayefanele ehle phansi futhi abe ngumuntu ukuthi ahlupheke umthetho wakhe uqobo uJesu wayengumprofethi nje umuntu owahlukaniswe kuNkulunkulu khona-ke uNkulunkulu kalunganga nxa ngingathi makuthi umfowethu Grant afele isono uBilly afanele ukusifela kumbe enye into esinye isijeziso lokho kuza kuba kungalunganga nxa ngilo mfana wami uqobo ukuthi afele isijeziso engisimemezeleyo kulokhu kungalunganga kukhona kuphela ukulunga okukodwa engingakwenza lokho yikuthatha indawo yakhe nxa ngifuna ukumsindisa futhi uNkulunkulu waba yinyama ukuze athathe indawo yesoni uNkulunkulu ebonakalisiwe enyameni kungekho lutho olungasi uNkulunkulu ngokwakhe manje nangu elapha ebonakaliswe enyameni ukuze akhuphe izono zomhlaba futhi wazibonakalisa kithi ukuze thina sibonakaliswe kuye uyayibona injongo yakho na manje siyafumana ukubonakaliswa kwethu kanye lomhlatshelo wethu impilo yomhlatshelo ikithi okungumoya ongcwele lapho leso sicucucu sesakhi siphahlazo sakhulula uNkulunkulu sakhulula uNkulunkulu ukuthi wayengcwelise abantu ngegazi lakhe uqobo futhi kwabeka uNkulunkulu phakathi komuntu njalo uNkulunkulu kuwe impilo yalaphakade futhi loba yuphi umfundi wesigriki uyakwazi ukuthi lelo bala impilo elaphakade ivela ebaleni Zoe Zoe okutsho ukuthi impilo kaNkulunkulu uqobo kunjalo indlela kuphela ongaba lempilo ngayo kuluhlobo olulodwa kuphela lwempilo elaphakade futhi leyo yimpilo kaNkulunkulu uqobo kuwe bona khona-ke ulempilo elaphakade ngoba uyiyo kuphela ilaphakade ekhona futhi sizifanekiso zomcabango wakhe kungakabi lesisekelo somhlaba kumbe olunye ulutho konke lokhu nje ikucabanga kwakhe futhi sikuvezwa obala kwemicabango yakhe yalokho eyaye iyikho futhi kwakumele ehle phansi ukuze asuse isono akula omunye owayengakwenza kwakungela owayefanele ukukwenza akula owayengakwenza kodwa yena futhi wakwenza futhi-ke lapho impilo leyo ikhululwa emzimbeni lowo umuntu okwakuyindodana kaNkulunkulu amandla akhe adalayo enza isakhiwo njengaloba nguphi ukontilaka wakha isakhiwo leso angena kuso ngokwakhe uNkulunkulu wakwenza lokho futhi-ke lapho impilo leyo ikhutshwa igazi ukubumbeka kwalo lathululwa emhlabathini njengelika-abela olungileyo lathululwa phezu komhlabathi kodwa kusukela kulelo gazi kweza umoya ongcwele kaNkulunkulu futhi lokho kwathunyelwa ebantwini ngosuku lwePentekosti ukubonakaliswa kanye lomhlatshelo owabafelayo Akula enye indlela emhlabeni esingakuthola ngayo isiboniso esiqotho. Khangela, nxa wawulecala lokufa futhi usazi ukuthi uya esihlalweni segetsi futhi kumbula ukulahla yalahla lalela ukwala igazi likaJesu Kristu isiboniso segazi lakhe. Nxa ulibona futhi uliyali uzakuya khangelana lokwahlulelwa negazi lakhe lisezandleni zakho. Soni, lunga lebandla, kukhumbule lokho. Aluba uli Oswald ayengabe enelisile zona insuku ezintutshwane futhi lalokho kuginqa phambi kwalo mthethwandaba omkhulu okwakufanele akhangelane lawo futhi wakwazi ekubulaleni umongameli wakungasoze kube ecatshana elilodwa lesihawu ukuthi lowo muntu ayengabe wezwa njani. Kufanele ukuthi kwaba yinto enkulu okungakanani akazange akhangelane layo ngoba omunye umfo wamdubula. Kodwa cabanga ngokuhlala lapho phambi komthethwandaba omkhulu othukutheleyo negazi lomunye wakho esandleni sakho umongameli we-United States. Lokho kuya kuba yinto encane yini linabantu eledlula egazini likaJesu Kristu lapho liza kuma kumithethwandaba kaNkulunkulu. Inqa ngakho lapho ukwazi u-Oswald wayengabe enze okungedluli ukuthi achiyele impilo kodwa uNkulunkulu uyakwahlukanisa ngokulaphakade ebukhoneni bakhe kuza kuba yinto enkulu. Nanzelela, nxa wawumele ubuye emithethwandaba ngokuba lecala ungadinga igqwetha elikhulu ongalithola. Loba ngubani angakwenza? Futhi wonke umuntu ozelwe emhlabeni angila ndaba lihle okunganani ikhaya aphuma kilo kulecala legazi likaJesu Kristu aze amukele ukuthethelelwa kwalo. Futhi indlela kuphela okwazi ngayo ukuthi ukuthethelelwa kuyikho lapho isiboniso sizibeka phezu kwakho futhi ulaso isiboniso. Nanzelela, ulecala futhi udinga ummeli omkhulu ongamthola ukumela icala lakho. Futhi ngabe ngisiya ekwahlulelweni kukaNkulunkulu angifuni mpristi, angifuni muntu, ngifuna ummeli omkhulu engingamthola ukumela icala lami. Mangithi kulokhu ngini bangane bami abangamaKristu, ummeli wethu ungumahluleli wethu njalo futhi umahluleli wethu waba ngummeli wethu. Icala liqediwe lapho sisemukela uxolo lwakhe. Umahluleli ngokwakhe wehla phansi futhi waba ngummeli. Futhi ummeli lomahluleli umuntu ofanayo. UNkulunkulu waba ngumuntu ukuze alulisise umuntu ngokufa kwakhe uqobo lokho akubeka phezu kwakhe. Haleluya! Lokho kutsho dumisa uNkulunkulu wethu. Ufanele indumiso yonke. Umahluleli wethu, ummeli wethu ngumuntu ofanayo. Umoya ongcwele yisiboniso ukuthi sithethelelwe. Indaba isivaliwe kuyo yonke indoda lomfazi. Lowo owemukele ngokweqiniso ubhaphathizo lukamoya ongcwele wavivinywa wabanjaniswa lommeli wakhe lomahluleli wakhe lomhlatshelo wakhe lesiboniso asibambayo emandleni akhe sitshengisa ukuthi uhambo lwakhe lubhadelwe usiya enkazimulweni. Ameni. Sokuphelile. Phethe leso siboniso ngesakhe ubhaphathizo lukamoya ongcwele okuyibufakazi bokuvuka kukaJesu. Ameni. Uyakukholwa na? Yiso isitshengiselo sakho. Uphethe isiboniso. Manje nxa ungela leso siboniso kawusoze ungene. Kumele ube lesiboniso. Yiyo inhlawulo edingakalayo. Lapho ngibona igazi, igazi isiboniso. Lapho ngibona igazi, ngiza kwedlula phezu kwenu. Kumele ube lesiboniso. Nxa ungelaso, mani awusoze uhambe. Kumele ube lesiboniso. Nxa isiboniso singatshengiselwanga, isiboniso singatshengiswanga phansi lapho lesivumelwano Sasi ngasebenzi. Uthi awu manje mfowethu Branham manje bana nje umzuzu. Kunjalo sibili. Isiboniso sasi ngaphezu kwesivumelwano ngoba uIsrayeli wayele sivumelwano sokusokwa futhi noma nguphi umJuda wayengaphuma phandle futhi atshengise noba ngubani. Ngingafakaza kuwe ngisokiwe ngingumJuda ngisokiwe ngokuya komlayo kaJehova kodwa loba kunjalo lokho kwakungamxotshi nxa isiboniso sasingekho futhi kufanele atshengise isiboniso. Yakuthola na yena isiboniso kufanele sibe lapho loba njani futhi nxa usesivumelwaneni nxa loba uphi umJuda engathi angibeki igazi emnyango wami ngingafakaza ukuthi ngingumJuda wesivumelwano. Ingilosi yokufa yayimthola kungela ndaba lokuthi wayethembakale kangakanani, wayelilunga lebandla elinganani, ukuba wayebhadala okwethumi kangakanani, ukuthi wayethi ukholwa uJehova okungakanani. UJehova wayedinga leso siboniso futhi uyakwenza lamuhla futhi. Kufanele kube njalo, kumele kube njalo. Ngoba akula enye indlela ngaphansi kwezulu, akula elinye ibizo eliphiweyo ngoba ngayiphi indlela. Kungenani lokuthi kuhle okungakanani, uthembeke okungakanani. Leso siboniso kufanele sibe lapho futhi sitshengiswe. Kazi wena uthi awu ibulele iwundle futhi alifaka ejagini ngilifake ngemuva lapha. Akusikho lokho akutshoyo. Kufanele libe semgubazini lasendaweni yomnyango. Kufanele ukuthi litshengiswe futhi impilo yakho kufanele ukuthi itshengise isiboniso ukuthi sikuwe. Oh mina maPentecostali kuyini okuphambanisekileyo ngani na? Inwele ezigeliweyo, ubuso obucwanjiweyo, madoda, imfomo ezingcolileyo nezinto. Kungaphi lokho kutshengiswa? Igazi lenkosi yami uJesu Kristu lesiboniso sikamoya ongcwele. Wena ulesimo sobuNkulunkulu futhi ukubiza ubuthakathi nayo yonke into imsebenzi kaNkulunkulu. Ubuthakathi utshengisa kanjani isiboniso? Bathi ngingumphente kangilandaba ukubana uyini, ngingumbhaptisti, ngingumpresbiteri kangilandaba ukubana uyini. Leso siboniso kufanele sibe lapho. UNkulunkulu uyakufuna futhi akula okunye kodwa lokho. Wena uthi awu ngileli kadokotela, angilandaba ukuthi ulama-degree amangaki olawo. UNkulunkulu ufuna leso siboniso futhi lokho kuphela. Uyisibonakaliso ukuthi indlela yakho ibhadalelwe. Akayi kuthatha incwadi zakho kumbe olunye ulutho. Kufanele abe laleso siboniso. Umtshayeli webhasi uthi lapha anakomzuzo lolo leso kasiso siboniso sami. Indoda yendizamtshina ithi awu phuma phandle ale khathesi itikiti yisiboniso. Uyaphuma phandle lapho futhi utshele umtshayeli wendizamtshina lapha ngifuna ukungena endizamtshineni yakho imalini. Ngena futhi uthathe isiboniso sakho. Oh, ngiza kukubhadala. Angeke ngiyithathe. Awusoze ungene endizamtshineni yami uze uhambe ubhadale intengo futhi uthole isiboniso. Ngidinga isiboniso. Wena uthi awu aya esikolo yenza lokhu. Angilandaba ukuthi wenzani, kumele ube lesiboniso. Kungenjalo ngawugadi. Amen futhi amen. Alikuboni na uNkulunkulu ufuna leso siboniso? Lapho ngibona igazi futhi kuphela iza kwedlula phezu kwakho. Lapho ngibona isiboniso singatshengiswanga isivumelwano sasingasebenzi. UmJuda wayengathi impela futhi azifake ukuba ngumJuda osokiweyo. Wayengathatha abazalwane futhi athi kangela lapha ngisokiwe. Lokho kwakungatsho lutho. Wena uthi ngingumMethodisti, ngingumBhaptisti, ngingumPentecostali, ngiyilokhu, ngiyilokho. Lokho akutsho lanto eyodwa. Kumele ube lesiboniso futhi lapho isiboniso sisiza sifakaza ngoKristu wathi siza kwenza futhi uKristu yilizwi. Futhi ungalandula kanjani ukuthi iBhayibheli liyiqiniso ingxenye yalo futhi ube ulokhu usithi ulesiboniso lapho isiboniso sibufakazi bukaJesu Kristu? Bona nanko lapho engimangala khona. Oh, uthi angikholwa, ngikholwa insuku zezimanga. Oh, khangela, akula siboniso lapho. Isiboniso sivumela ilizwi lonke ngo-amen. Yonke into ngoba linguNkulunkulu ngokwalo. Bona, kwelongile. Kodwa nxa isiboniso sasingekho, isivumelwano sasingasebenzi, sasisesulwa. Ngiyafana lakhathesi, akulandaba ukuthi utsho kanganani, uzatsho kanganani, uzakutsho kanganani. Ngiyakholwa ilizwi lonke eBhayibhelini uthi, mfowethu Branham, ngingakucaphunela ingxenye yalelo Bhayibhili, iBhayibhili lonke ngenhliziyo. Ngiyakukholwa konke okuncinyane kwalo. Lokho kuhle. USathane uyakwenza laye. Kuthatha isiboniso. Oh, mfowethu Branham, ngilo mduli wami ogcwele ama-degree. Ngiyi-Bachelor of Art, futhi ngile-degree lobudokotela, futhi le-LLD yesilathini, futhi, oh, ngabhala amabhuku, ngenza lokhu, ngenza yonke into, ngenza izinto zonke lezi. Angilandaba, lokho konke kulungile, kodwa kunjalo kumele ube lesiboniso, isiboniso, kunjalo, isiboniso, lokhu sidingakala. Wena uthi, ngingumfundi weBhayibhili, ngingumuntu olungileyo, ngilokhu, lokho, lokho kungabe kukuhle, kuhle konke lokho, kodwa lokhu kusafanele kube lesiboniso. Manje, ukufa, kwase kulungiselele ukutshaya iGibhithe, loba nini, futhi, lokunjalo ukufa kulungiselele ukutshaya isizwe manje, loba nini, anajini. Yezwa enye into, njengobaba wakho, wakhuluma isitsho ngesinye isikhathi, ngihlezi ngikuthanda lokho, wathi, uyazi, isizwe lesi, sile zono, ezifanayo, nga uNkulunkulu, evumela iMelika iphunyuka ngalokho ekwenzayo, uza kubotshelwa ngomthetho wokulunga, ukuvusa iSodoma leGomora, futhi axolise kibo, ngokubatshisa, futhi kunjalo. Kumbula, uIsrayeli, wabhadalela isono sonke, asenzayo, futhi lathi sizakwenza, siyekethisa okunganayo, esesisiba yikho, wophani ziqine izikhali, pendukani kuNkulunkulu bandla, angitsho izinto lezi ukuba ngahluke, ngilitshela njengesixwayiso, kholwani. Ukufa kwasokulungele ukutshaya, uNkulunkulu wayesebatshengisile isihawu sakhe, ngamandla lezibonakaliso lezimanga, ngakho, ukwenzile lamuhla, ngaphambi kokukhupha ibandla. Babe lokhu, bengafisi ukuthi bephenduke, lokukholwa umbiko. Bona, kwakulombiko, ngaphambi kokukhutshwa kwebandla, ufanele kube khona, okufanayo khathesi. Konke ukwenzakala kukamoya, isibonakaliso esivela kuNkulunkulu, ngiyakukholwa lokho na. Njengombiko, kulesibonakaliso, futhi ke, umbiko, ulandela isibonakaliso. UNkulunkulu watshela uMose wathi, ngabe ngeke bakholwe ilizwi lesibonakaliso sakuqala, mhlawumbe bazakholwa ilizwi lesibonakaliso sesibili. Manje, lapho ubona izibonakaliso ziqhubeka, futhi kungela mbiko ngemuva kwakho, isikolo sakudala nje esifanayo, sesayensi yenkolo, laphansi kusehla, lokho kwakungaveli kuNkulunkulu, kodwa lapho okutshengiswa khona isibonakaliso, umbiko uyasilandela. Manje, khangela, uJesu weza enkundleni, ngabe ngilibangela umsindo na, kumbe ngubani, okuli microphone lapha, kuzwakala sengathi uyaphenduka, mhlawumbe kulo msindo kancinyane, ngifuna ukuthi likuthole. Lapho uJesu esiza enkundleni, akazange akhulume okunengi kakhulu ebantwini. Wonke umuntu wayemfuna ebandleni lakhe. Oh, lumprofeti omncane, siyathokoza nje ukuba laye. Wayesilisa abagulayo. Oh, udumo kuNkulunkulu. UNkulunkulu uvuse umuntu omkhulu phakathi kwethu. Lokho kwakukuhle. Ngakho, olunye usuku, weza endaweni lapho leso kwakuyisibonakaliso sakhe. UIsaya 35 wathi, kuyakuba isibonakaliso, isikhuli sizakweqa njengendluzele. Lokunjalo, iziphofu zizabona. Kwakuyisibonakaliso. Watshengisa isibonakaliso sakhe njengoMesiya, lokunjalo, uthi bona, abanengi babo bathi, yebo, ngingakuthatha lokho. Awu, manje, nxa lokho kwakuyisibonakaliso, kumele kube lelizwi laleso sibonakaliso. Laliyini ilizwi ngemuva kwaso, lapho eqala ukufundisa imfundiso yakhe, futhi ebabize ixuku lezinyoka etshanini. Waye ngasela dumo kusukela lapho kusiya. Bona, Lapho ilizwi lisiza lesibonakaliso isibonakaliso sahamba kuqala
uMose
waya phansi eGibhithe lesibonakaliso
futhi
waphosela phansi intonga yakhe yaphenduka yaba yinyoka leso kwakuyisibonakaliso kodwa emva kwesikhatshana ilizwi labuya lesibonakaliso khona-ke kwase kwahlukile bona abakufuni lokho ilizwi kufanele lilandele isibonakaliso futhi akula ngesinye isikhathi okwakungabuya ngaso kodwa leso sikhathi ngoba kwase kuyisikhathi semibhalo ukuthi igcwaliseke khangela lokho amtshela khona esihlahleni esivuthayo ngibonile ukububula ukuthi ngabezwa abantu bami ukuthi ngibonile ukuhlupheka kwabo ngabancindezeli beGibhithe futhi ngiyakhumbula isithembiso sami engasenza ku-Abrahama iminyaka engamakhulu amane yayisiphelile futhi watshela u-Abrahama babeza kuba bephansi lapho bona akula esinye isikhathi okwakungaba yiso uMose kwakufanele abuye nje kuleso sikhathi iwatshi enkulu kankulunkulu itshaya ngokupheleleyo ayiyikuba hambili ngomzuzu owodwa kumbe umzuzu owodwa emuva iza kuba khona kanye esikhathini awu ngakho uyabona yonke into yayihamba kahle kwakungeke kubuye kwezinye izikhathi loba izinto lezi zazingeke zibuye kwezinye izikhathi lokhu kwakungeke kubuye ensukwini zikaLuther kwakungeke kubuye ensukwini zikaWesley insuku zamabhaptisti kumbe amamethodisti ensukwini zabo kwakungeke kubuye ufanele kubuye khathesi
u-Israyeli
ufanele abe yisizwe amabandla ufanele abe njengalokho ayikho khathesi kwakufanele kube lo mbiko wesithathu isikhathi sebandla sesithathu kwakufanele kube leLaodikeya kwakungeke kubunje koze kufike iPentecost futhi yenza isiqamu sayo futhi yaphuma futhi yaba inhlanganiso futhi benza abakwenzayo khona-ke kufanele ibuye khona-ke bese kusiza inkosi lapho bemkhupha ebandleni oyilizwi wayesaba ukugolomba lelo lizwi loba ngaphi bathula bathi zwi ngakho kodwa kukanti bayaphophothisana ngalo eChicago lapha kungasikude lapho inkosi ingipha umbono kanye labatshumayeli abangamakhulu amathathu phansi lapho ngathi manje ngiyakwazi ukuthi linali mayelana ngenzalo yenyoka lokunjalo ngathi omunye wenu thatha iBhayibhili lakho futhi ubuye ume eceleni kwami utshengise ukuthi kayisikho eqoko elithuleyo kakhulu ongakaze ulize ngathi khona-ke sukani ngemva kwami bona kungaphandle kwesikolo sabo sokucabanga kukanti bathi ufoyithi Branham umprofethi lapho egcotshiwe kodwa lapho ugcobo lungasekho kuye o angazi kuyinxalolo kungayisilo phawu lo wesayensi yenkolo oxubeneyo khona isibili ibala umprofethi litsho umambuli welizwi kankulunkulu ilizwi lenkosi leza kubaprofethi iyo indlela uJesu wabonakaliswa ngayo uthi bathi emva kovuko bathi siyakwazi wayengumprofethi kankulunkulu khona akula muntu wayengenza lezi zinto ngaphandle unkulunkulu elaye khona-ke babengela kuwamukela umbiko wakhe babengela kwamukela uJohane futhi wayengumprofethi babengela kwamukela u-Elija ngitsho loyedwa wabo futhi babe lesambulo sobunkulunkulu ibala lesingisi umprofethi amabala esingisi angatsho loba yini litsho umthumayeli kodwa lapho usithi mprofethi weBhayibhili elidala kwakusitsho umboni futhi izincwadi zakhe zazichaza ngaye zaziyikuthi ukuthi lokhu akukhulumayo kwagcwaliseka futhi leso kwakuyisibonakaliso ukuthi wayengumprofethi yena futhi kwayisibonakaliso ukuthi wayelesambulo sobunkulunkulu selizwi elilotshiweyo futhi-ke unkulunkulu ekuqinisa ngemuva kwakhe wakufakazela John, awu ufanele nje kube ngalindlela yikho kuphela akula ngenye indlela yokukubhoda unkulunkulu wathi ngoza kuba ngaleyo ndlela futhi nanko-ke kodwa nanko lapho namuhla bona leso siboniso kufanele sibe lapho esibonakalisa lelo lizwi futhi silenze libe ngeleqiniso sibili
konake wathembisa njani walungiselela njani bonke abantu bakhe belizweni lesithembiso manje lapho eza kuba lokuphuma lokho okwakungumfanekiso manje ngizazama ukuphuma phose okweminye imizuzu elithumi lanhlanu amathumi amabili ngombiko nanzelelisisa manje ngifuna likubambe lokhu ngoba ngingeke ngaphinda ngilibone futhi bona nanzelela manje khangela ukuthi walungiselela njani abantu bakhe bangayi abakwaziyo ukuthi akaguquli indlela zakhe na akakwenzi oyi manje khangela ebhayibhilini futhi ubone nxa wake waguqula hathi mnumzana wabalungiselela njani abantu kuqala wathumela umprofeti elesibonakaliso okwakungumose kunjalo na futhi isibonakaliso sasilombiko umbiko wokulungiselela babephuma besiya elizweni elathenjiswayo khona-ke wayelesibonakaliso salumprofethi ukuthi ukukhanya kwakuphezu kwakhe insika yomlilo yalandela lumprofethi siyakwazi lokho yedlula enkangala kanye lomose siyakunanzelela lokho futhi-ke wabanika isiboniso okwesiqiniseko sokuthi kwakungafanelanga besabe bonke bephazamisekile besesaba lapho wathi lapho ngibona leso siboniso ngiza kwedlula phezu kwenu khangelani ukuthi wakwenza njani khathesi walungiselela isibonakaliso kuqala isithunywa umbiko obonakalisiweyo isibonakaliso sesithunywa lesiboniso sokuqiniseka sokuthi indlela yabhadalelwa baya elizweni lesithembiso into efanayo ayenzileyo lamuhla kuyini akwenzileyo wasithumela umoya ongcwele umoya ongcwele isithunywa futhi lesibonakaliso sombhalo sakhe siyambonakalisa yena phakathi wethu ofanayo izolo lamuhla lanininini futhi isiboniso isiqiniseko kuyini esikwesabayo uhambo lwethu solubhadalelwe futhi sibonakaliswa kanye lo mhlatshelo wethu angeke akwali wakuthembisa lokhu sibonakalisiwe u-israyeli ephuma egibhithe njengoba ngikhulumile ngomlobokazi ephuma ebandleni lapho umose eqala inkonzo yakhe u-israyeli wonke wabuthana ndawonye egosheni owokukhuleka lokukhonza sibili bavela endaweni zonke zasegibhithe yiyo indlela umlobokazi azayenza uzaphuma phandle kwayo yonke i-oneness two-ness three-ness layo yonke inhlobo kuzaphuma kufanele kuphume manje siyabala lapha kumahebheru thina manje into yokuqala okufanele sicabange ngayo bavela ezindaweni zonke phumani phakathi kokungakholwa manje umoya ongcwele wathembisa ukubiza lokho ensukwini zokugcina phumani phakathi kwabangakholwayo nanzelela siyathola kumahebheru 10:26 yilapho kulotshwe phansi lapha ithi lokhu uba sisona ngabomo emva kokuba sesamukele ulwazi lweqiniso ngakusekho mhlatshelo ngezono bona nxa ungakholwa ngabomo manje nxa ungananzelela kuyini engingakutsho lapha nxa linganginika isikhatshana ngize ngenze lowo mzekeliso ngiyakuzwa emoyeni akuzange kuhambe kahle bona nanzelela nanka amahebheru basendleleni yabo yokuphuma unkulunkulu wakhetha amadoda alithumi lambili kumbe umose wakhetha ngesandla sikankulunkulu ukuhamba futhi bayehlola ilizwe futhi baphenduka babuya lesiboniso selizwe futhi lapho befika khonale abalithumi babo babesesaba okokufa ngani bathi bona ama-amaleki phezulu lapho sikhangeleka njengentethe kibo ujoshua lokhalebhu baphenduka baletha ubufakazi singakwenza liyabona lawo ngamakholwa asemngceleni bedlula kulezi zinto ezehlukeneyo bedlula ebandleni lokujoyina ibandla lemibhaphathizo lezimo kodwa lapho kusiza khona phezulu ekuchapheleni ngaphetheya ukuthatha isiboniso ubufakazi bokuthi ilizwe likhona ukuthi impilo ujesu kristu akafanga kungesinye isilinganiso uphila kiso kanye lathi khathesi uphakathi kwethu lapho kusiza kulokho babe ngeke bakukholwe lokho wakwedlulisile ngiyabona futhi baphenduka futhi babe munye lamunye bafa enkangala ngitsho lo yedwa wabo owachaphayo futhi bona nxa singakholwa thina ama-Methodist Baptist Presbyterian ngithemba umbalisi wami omdala uhlezi lapha lamuhla udokotela Roy E. Davis abaningi benu liyamazi khona lapha e-Fort Worth mhlawumbe engabe ehlezi phakathi lapha ngiyakhumbula sasizikhuluma izinto lezi iminyaka eminenginengi edluleyo wangibhaphathiza ekukholweni ibandla le-Missionary Baptist futhi khangelani phakathi lapha khathesi nxa sisiza khona kulowo mngcweli welizwe uthi awu khona-ke udumo kunkulunkulu ngakhuluma ngendimi haleluya akusikho lokho nxa ungathi ungakholwa loba yikuphi kwalelo lizwe kulenye into embi ngesehlakalo sakho bona uyabuya khona elizweni futhi ubone likhona uyabona ukuthi ujesu uvukile uphakathi kwethu uyezwa ilizwi elilandela umbiko futhi kunjalo ungalikholwa uyakwazi okwenzakalayo khona-ke bafela khona enkangala nxa sisona ngabomo emva kokuba sesamukele ulwazi lweqiniso akusela mhlatshelo wesono yikho lokho ibhuku lamahebheru elisitshela khona futhi manje khangelani njengoba sibona izibonakaliso ezinkulu zesikhathi sokucina emhlabeni lezo azithembisayo kusixwayisa okungakanani ukuthi isikhathi sesifikile chiya ukungakholwa wozani ndawonye kufanele sithandane kunye lamunye futhi sikholwe futhi sizehlukanise lo mhlaba nanzelela babengamelanga babuye ndawonye nje futhi bakhulume ngombiko babefanele bangene kiwo bangene ngaphansi kwegazi hathi ukubuya bathi yazi umose asitshela isithunywa sathi asitshela ukuthi kufanele sibe legazi icabanga ngakho bafana kwakungayisiko lokho ulalani iyundlu futhi lifake igazi phezulu lapho singabuya futhi sihlale futhi sivumelane lelizwi layo yonke into kodwa singela leso siboniso kusinceda ngani akusincedi ngalutho ngena ngaphansi kwaso wayengela mlandu kuloba ngubani ongekho ngaphansi kwalelo gazi futhi akala mlandu kuloba ngubani namuhla ongekho ngaphansi kwesiboniso imuli yonke ivikelekile kuphela lapho bengaphansi kwesiboniso futhi isiboniso sasitshengiswa imuli yonke yakukholwa lokho na lamuhla kufanele sikukhumbule lokho bantu abantwana bethu futhi lesi sikhathi sabontanga esombhedo le-rock and roll lezinto esidlula kizo lawo wonke lapha ama-Beatles izibungu futhi liyakwazi ukuthi konke kufanekisiwe lapha ebhukwini lebhayibhili liyakutsho lokho kusambulo ngempela liyakutsho ukuthi kanjani abantu bona bafile kabangeke bavuke babengekho laphakade babengekho ngitsho lasekucabangeni ngakho bazabhubha bazakuqedwa unilanini bajabalaliswe ngokupheleleyo bazajeziswa okwesikhathi esitsha kakhulu ngalokho abakwenzayo kodwa loba yini elesiqalo ilesiphetho yilokho okungela siqalo okungela siphetho kule simo esisodwa sempilo elaphakade isimo esisodwa sempilo elaphakade ilwela lokho nanzelela ujoshua isahluko 2 sikajoshua isifebe sowezizwe esikholwayo sasizwile lemuli yaso futhi sabaletha ngaphansi kwelembu elibomvu okwakuyisiboniso esivela kuzithunywa zikajoshua ingilosi kankulunkulu ebhubhisayo yahlonipha leso siboniso futhi leso kuphela kulelo dolobho kwakulesidingo sikankulunkulu yezinceku zakhe ukuthi unkulunkulu ayedinga lesi siboniso futhi kwakuyikho kuphela kanye landaba uba kwakungumeya wedolobho uba kwakungumuntu ongcwele sibili edolobheni uba babehamba ebandleni elikhulu edolobheni
yonke into edolobheni yawa ngaphandle kwaleyo ndlu onkolonkolo kuphela wahlonipha leso siboniso nanzelela iJericho yayizwile ukuthi uNkulunkulu wayesenza izinto ezinkulu kodwa kabazange balalele isixwayiso kunjalo ngabantu lamuhla besizwa lokho uNkulunkulu ayekwenza okweminyaka emilutshwana yokucina kodwa abasoze balalele kukho lawa amandla amakhulu omusa lezibonakaliso njengalokho wathembisa njengalokho kwakunjalo ngezinsuku zeSodoma uyakuba njalo ukuthi wathembisa njani ukuthi leyo nto iza kuba njalo khangela lokho okwathatha indawo eSodoma kumbula kwakule sibonakaliso seSodoma kodwa isithunywa sikaMalaki 4 singesokubuyisela inhliziyo zabantu kubobaba obaba bamaphentekostali babuyele ebhayibhilini akungeke kubele ebhayibhili futhi enye into lesi yiso sonke isambulo sikaNkulunkulu futhi omunye uthi awu ikholwa lingxenye angazi ngaleyo isithunywa esiqotho sikaNkulunkulu siyakubuyisela emuva kuye yonke into bona nanzelela yikho lokho umoya ongcwele akwenzayo uyakubuyisela kulo lonke ilizwi likaNkulunkulu umusa wakhe utshengisiwe ukwahlulela kwakhe wakulandela bangabe bakholwa ukuthi babe vikelekile ezakhiweni zabo ezinkulu zenhlanganiso yesonto ababelazo lapho eJericho kodwa bafumana ukuthi akusebenzanga kwakumele ukuba khona abanye mhlawumbe bangena phakathi lapho ngenye indlela kwakukhona abafana ababili abangena phakathi lapho futhi batshelwa ukuthi balethe ndawonye yonke imbewu emiselwe ngaphambili futhi wathola futhi wasebenzisa indlu yakhe okwebandla futhi wamukela izithunywa futhi-ke wathola bonke edolobheni lakhe ababengakholwa ngaphansi kwesiboniso umfazi oyedwa kuwo wonke lowo mnotho omkhulu umfazi oyedwa omncinyane laye engodumo olubi mhlawumbe eqothiwe emabandleni wonke edolobheni kodwa bakholwa leso sithunywa futhi leso sithunywa satshiya isiboniso isibonakaliso futhi uNkulunkulu wahlonipha isiboniso kunjalo lalamhlanje khumbula nje lapho ubhubhisi olaba lukaNkulunkulu owezayo ihlelo elikhulu lawa isiboniso sagcina indlu yakhe ivikelekile kungeyisikho ukuba wayengumfazi olungileyo ngoba wayelokholo futhi wabeka isiboniso manje aluka wathi yebo labo babengabantu abahle ngempela ikholisile umbiko abawunikezayo kodwa qiniso uzwakala angathi ibuzanga ukuba laleyo ntambo ileyo ngaphandle kwefastela lami ngizayidonsela phakathi nje yayiyakuwa yayiyakuwa uNkulunkulu wahlonipha isiboniso kuphela okufanayo njengesiboniso sempilo esiyikho eGibhithe uJoshua wayengumfanekiso kaJesu ngoba Joshua ukutsho Jehova umsindisi wayengumfanekiso kaJesu wayeqinisekile esibonakalisweni sesiboniso sesithunywa sakhe esachumayelayo uJoshua wahlala eqinisekile kuleso sibonakaliso sesiboniso bonke ababengaphansi kwaso basindiswa eGibhithe bonke ababengaphansi kwaso basindiswa eJericho igazi leundlu lingumfanekiso lamuhla wesiboniso ukuthi umoya ongcwele uyisiboniso salamuhla bonke abangaphansi kwaso bavikelekile bonke ababengekho ngaphansi kwaso abavikelekanga kumaHebheru 13:10 no-20 kubizwa isivumelwano esingapheliyo isivumelwano esidala sasingenye into lesi ngesitsha lesi siyisivumelwano esingapheliyo ngoNkulunkulu izithembiso ezibotshwe ngegazi zikaNkulunkulu zisenza sikhululeke esonweni lasehlazweni lokwahlukana lawo wonke umhlaba awudingi ugqoke okwahlukileyo noma ngubani engagqoka okwahlukileyo kufanele ube njalo ngaphakathi wahlukile impilo ingaphakathi hathi ukugqoka ukugqoka umbuso kaNkulunkulu awusiwokudla lokunatha kumbe ukugqoka kwesembatho kodwa isineke ukulunga ubumnene ukubekezela ukumoya ongcwele manje izithembiso ziyenza ukhululeke esonweni zitshengisa ukuthi uNkulunkulu ngazange aqaphele isono sakho uDavida wathi ubusisiwe umuntu lo uNkulunkulu angasoze abalele isono futhi uNkulunkulu akasoze abalele isono phezu kwaleso siboniso ngoba isiboniso isibonakaliso esibhadalelweyo uNkulunkulu avele esesamukele futhi ulesiboniso sakho ipri ukholo lwakho lukuthengile futhi ulentengo yokuhlengwa kwakho emzimbeni wakho ukumkhonza lokutshengisa izithembiso zakhe lamandla testamente elitsha litsho isivumelwano esitsha igazi litsho impilo testamente elitsha itestamente likamoya ongcwele umoya ongcwele esipha ubufakazi balokho uJesu Kristu akuvusileyo kwabafileyo watshengisa ukuthi uJesu wahlangana lesidingo sonke esenzela thina futhi uyaphila lamuhla isiboniso siyafakaza ukuthi uyaphila ukuzibonakalisa kanye lathi njengokwesithembiso sakhe manje umuntu engalibala kanjani iBhayibheli futhi abone ukuthi wakuthembisa futhi ubone uKristu ephenduka kulezi insuku zokucina esimweni sikamoya ongcwele futhi azibonakalise ephila yiso isiboniso yiso isibonakaliso iyo inhlawulo ebhadalelweyo ungathembi amadla abuzane ngizwe umkando usehla emhlane wami futhi nginuke enye into ngabona igazi ezandleni zami kumbe amafutha athile kumbe ngizuze i-bachelor's degree yami kumbe ngidanse emoyeni amemeza akhuluma ngendimi lezo zinto zingabe zilungile angila lutho lokumelana lazo kodwa kayisiko lokho engikhuluma ngakho ngikhuluma ngokubonakaliswa kwesiboniso uJesu Kristu evusiwe futhi ephakathi kwethu khathesi ezibonakalisa ngokwakhe ukuthi aqinise kakutsha ilizwi lakhe elithenjisiweyo lalolu suku amen khonake wena lo Kristu limunye uNkulunkulu lo Kristu bamunye lolo suku lizakuba kwazi ukuthi ngikubaba ubaba ukimi mina ngikini lani likimi nango uNkulunkulu ebonakaliswe enyameni yomuntu ezitshengisa ngokwakhe ephila emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili leso isiboniso nxa ungekho phakathi ngena ngokuphangisa sibili angani uyakwanisa ukuba isikhathi sesiphelile ngasikwazi etshengisa ubukhona bakhe iTestamente elitsha igazi futhi liyaphila khathesi lisenza iziqiniseko futhi ngoba unguye silelungelo lakho konke asibhadalela khona umuntu olobhabhathizo ukamoya ongcwele kumbe umfazi olobhabhathizo ukamoya ongcwele ulelungelo lento yonke uJesu asibhadalela yona ngoba yiso isibonakaliso esilaso lawo ngamandla okuthenga sithi njengokuthi uthi awu mfowethu Branham utsho ukuthini lapha ngikwenze kube sobala manje futhi ngifuna lina bantu abagulayo likuthole lokhu khangela nxa bengisipha ngendlala futhi ngisazi ilofu yesinkwa sithi intengo yaso yikoda futhi nanko kusiza umfowethu futhi athi nansi ikota mfowethu Branham ulambile thatha ikota leyi manje uyazi ngingathaba ngaleyo kota esandleni sami njengalokho engingakwenza ngilesinkwa esandleni sami ngoba ngilentengo yokubhadala ngilaso isiboniso esithola isinkwa futhi bona lapho kulesinkwa futhi into kuphela ngiphethe isiboniso ikota ethenga isinkwa ngingathaba ngila leso siboniso njengalokho engingakwenza ngilesinkwa manje nga ulobhabhathizo lukamoya ongcwele leso isiboniso sokuthi ulayo yonke into ehlengekayo uJesu ayifelayo ingeyakho isesandleni sakho uyesaba yini ukukuthatha nga ngingayifaka esikhwameni sami futhi ngithi hawu ngangazi loba ngingathenga leso sinkwa kumbe hatshi ngizakufa ngendlala Kodwa kungula umathengisa uthi kunesidingo esisodwa umnumzana Branham amasethi angamachumi amabili lanhlanu kuphela ungaba lelofu yesinkwa ngilaso amen kuyayiqeda indaba lokho yiso isizathu singaboni izinto ezineni zisenziwa lamuhla isiboniso basitshengiswa isiboniso uqobo oh silayo yonke inhlobo yeziphamaso kodwa ngitsho isiboniso uqobo khangela konake lapho sinanzelela futhi sinikeze isiboniso impilo okwayithathayo okwesiboniso igazi iyasikhulumela khumbula igazi lesivumelwano lalibalwa kanye lesiboniso futhi ilizwi liyasiqinisa ngesithembiso isiboniso isibonakaliso sokuthi inhlawulo siyenzelwe manje nxa ungabalwanga phakathi kwalokho hawu yebo sibili awusoze uthole ulutho uhamba nje phakathi komzila wokukhulekelwa uhambe futhi ubuyela uhambe usiya ku-altere futhi ukhangela phezulu uhambe ubuyela phandle kodwa oh mfowethu lapho leso siboniso sibekiwe enhlizweni yakho futhi usazi ukuthi kuyikuvuka kuka Jesu Kristu kuwe enye into iyenzakala akula lutho oluza kuphendula uyazi ukuba ungowangaphi ukulalela okugcweleyo elizwini lonke likaNkulunkulu uyakupha imvumo kuso isiboniso futhi akula okunye ubusisiwe lo oyenza yonke imilayo yakhe angaba lelungelo esihlahleni sokuphila konake lapho sikhuleka kumele sibe lesiboniso lokuletha kanye lemikhuleko yethu manje lingehluleki ukuthola lokho lapho likhuleka kumele ube lesiboniso usibambe emkhulekweni wakho nxa kungenjalo qhubeka ukhuleka size sibuye isiboniso ngoba kawuthenjiswanga ukusamukela bona kumele ube lesiboniso lesi kuqala leyo yintengo yokubhadala ukholo lwakho ukukukholwa manje isibonakaliso sokulalela okugcweleyo ukwesaba sokuhambile uPawuli uyasitshela lokho igazi likhuluma izinto ezingcono wena uthi igazi liyakhuluma yebo igazi liyakhuluma kuGenesis 4:10 siyafumana ukuthi uNkulunkulu wakhuluma ukuthi uKayini kumbe igazi likaAbela lakhuluma emhlabathini siyafumana kumaHebheru 12 ukuthi igazi lesivumelwano sikaKristu likhuluma izinto ezingcono kulalelo elika-Abela bona siyafumana igazi liyakhuluma liyakukhulumela impilo ephakathi kwakho ikhuluma kusukusela egazini elachithekayo amen oh mfowethu ngiyafisa ukuthi umuntu wonke engabona lokho bona nxa ungabona ukuba kuyini kuyimpilo yakuwe bona lelo gazi likubonakalisa kanye lakho isiboniso okuyikho igazi lachithelwa wena ulamukele futhi ulempilo isibuye kuwe kulesiboniso lowo ngumoya ongcwele konake lapho sikhuleka kumele sibe lesiboniso ukunikeza kanye lemikhuleko yethu njengoba ngithilo futhi khathesi sikholwe ngokwethu futhi sibeke isiboniso emulini yonke njengaseGibhithe eJerikho kumbe loba kumisebenzi 1631 sithola ukuthi uPawuli watshela induna yekhulu engumRoma wathi kholwa wena futhi indlu yakho yonke iza kusindiswa kubeke khona emulini yakho nga ulomntwana ongasindiswanga beka isiboniso phezu kwakhe uthi Nkosi Nkulunkulu ngiyamthatha hala khona lapho nxa ulomama kumbe othandekayo olahlekileyo beka leso siboniso kibo uthi Nkosi Nkulunkulu ngiyamthatha kuphela phandle yonke ingcekeza yomhlaba phandle kwendlu yakho kulungiseleni shisa okabhudula bakho lahlela khatshana amatafula akho amakhasi thiya igwayi lakho lahla ungakholwa kwakho lamaphepha akho ebandla egabheni lengcekeza lapho okuhlala khona amen khona-ke uyalungiselela khona-ke lenzeni khona-ke faka isiboniso emkhulekweni lobufakazi obuqotho kholo oluqotho sifake sona sifake ngethemba lapho ufaka isiboniso yazi ukuba uhlanziwe nga inhliziyo zethu zingasicali khonake silesicelo sethu ingqeke kuphela inabantu lisenza izinto ezimbi izacela njani uNkulunkulu ukuthi alenzele loba yini lapho likwazi ukuthi libabi yiso isizathu sidiyazela phezulu futhi sidiyazele emuva angitsho lokho ukulimaza ngitsho lokho ukuqondisa ukuqondisa izinto uza kukwakha kanjani phezu kwemilotha yeSodoma leGomora phendukani izinhlangano labachumayeli bavumele abantu besenza loba yini futhi baphunyuke futhi babeke nje ibizo labo ebhukwini futhi bazibize lokhu lokho lokunye lapho kulihlazo futhi sokube ukuthi ukholo lungenye into leyo engekho ngitho engabambanga kangako ukwaziwa lokuthi yini bona balethemba kodwa kungela kholo kumele ubuyele emuva kuyo yonke into ilungisiwe futhi isambulukile khonake thatha isiboniso sakho osaziyo ukuthi nguJesu Kristu kuwe khonake ubususifaka nga enye into ingenzakali kulento ephambanisekileyo uyela emuva njalo kulento engayisiyo esandleni sakho akuthembisa waye nguye owakuthembisayo sifake sona Valani abase Efeso 2:12 esinye isikhathi ngali ngalifisa ukukwenza futhi ngizakuthola khona lapho nanzelelani kumaHebheru 9:11 futhi uPauli wathi sikhonza uNkulunkulu ophilayo ngamazwi aphilayo ngingatsho njengokuthi ngizakwenyuka njengalokho umHebheru ayevame ukukwenza ukuthatha umhlatshelo wakhe futhi ehle phansi komgwaqo kanye lemfundo enkulu enonileyo futhi abeke izandla zakhe phezu kwayo futhi azibonakalise futhi achithe igazi abuyele elungisiswe uJehova wayekudinga wakwenza konake isizukulwane esalandelayo mhlawumbe ebepholile kancinyane omnye umuntu upholile kancinyane into yokuqala liyakwazi waba ngumkhuba wemuli yikho lokho iPentecost esibe yikho kithi umkhuba wemuli siyehla phansi sithi bungomuhle na lo mbukiso waleyo television lobu busuku na angazi ngabe kuyini lokho abakwenzileyo phansi ebandleni Nkosi Jesu silisa isihawu bona ngowemuli umkhu ndiyakwazi ngakhuluma ngendimi ngolunye usuku ngangingalokhu kumbe lokho liyazi umkhuba wemuli ngiyakwazi lokho uNkulunkulu akutshoyo uNkulunkulu wathi amafutha enu lenqama kuyanuka emakhaleni ami uqondile lokho imihlatshelo yenu seyaba ngokunukayo futhi kanjalo imihlatshelo yamapentekosti lakho konke ukudla yokuqhubeka kwezinhlanganiso zamasonto ethu futhi nabafazi bethu lamadoda besenza ngendlela abayenza ngayo isimo sobuNkulunkulu basebenze umusic futhi obuye eqe phezulu laphansi okwesikhatshana futhi sokuphelile konke njengomgqomo wamanzi uphoselwe kukho nxa ilizwi likaNkulunkulu lingenzakala ukuthi liphume futhi likhulume ulutho yini indaba imihlatshelo yenu iqalisa ukunuka phambi kukaJehova futhi kwakukuleso sikhathi u-Isaya weza enkundleni futhi wabatshela ngiza kulinika isibonakaliso esingapheliyo intombi izakhulelwa bona nankoke hathi izimo ezifileyo lezivumokholo hathi kodwa amazwi aphilayo uNkulunkulu ophilayo owavuswa kwabafileyo futhi ephila phakathi kwethu abanye babo amabandla lawa njengalokho awakholwa izinto lezi bayalandula ukuthi kulento enjalo njengesiboniso hawu umfo wazama ukungitshela abapostoli abalithumi lambili kuphela bemukela umoya ongcwele yikho kuphela okwakukhona yebo kodwa thina esikholwa ilizwi sazi okwahlukileyo siyazi ukuthi lobu yibukhona obuphilayo ngoba sikwazi njani ukuthi yibukhona obuphilayo kukaKristu umoya ophakathi kwethu wenza into efanayo ayenzayo yibo ubufakazi bakho isivini saziwa ngezithelo ezisithelayo futhi ke nga leso sivini sokuqala singabuya futhi babhala ibhuku lemisebenzi ngemva kwaso futhi into efanayo uJesu ayenzayo abapostoli bayenza khona ke lapho leso sivini sibuya njalo senza into efanayo bona amaHebheru 13:8 athi ungofanayo oh minabo kuyafakaza ukuthi uNkulunkulu wamvusela thina njengokwelizwi lakhe elathenjiswayo uPawu lwesithembiso abaseEfesu 4:30 ithi ningamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu elibekwe uPawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu hathi kuze kube imvuselelo elandelayo kuze kube lusuku lwakho lokuhlengwa babhathizelwa kuwo ngokutsho kwabaseKorinte kokuqala futhi ubuye kulokugcwala futhi akulasono esibalwayo kuye lo ozelwe nguNkulunkulu kayenzi isono imbewu kaNkulunkulu ihlala kuye futhi angeke awone ngakwenza kanjani lapho isiboniso sikhona isiboniso isibonakaliso ukuthi wamukelwe futhi awu wena uthi yona awu konake awuzange ubele isiboniso bona isiboniso isibiyo siyatshengisa ukuthi inhlawulo isibhadelwe nga usathane ezama ukukunika cabanga ngalokho nga usathane ezama ukukunika omunye umkhuhlane kube ezama ukukunika enye into yakwazi ukuthi kufanele wenzeni na mtshengise isiboniso sakho sibili umkhuhlane utshaya umkristu mtshengise isiboniso sakho futhi ufakaze kuye ukuthi uyisitsha esathengwayo sikaNkulunkulu melana lodeveli futhi uza kubalekela bamba isiboniso phezu kokholo lwakho olunganyikinyekiyo elizwini lakhe elathenjiswayo uNkulunkulu wake wanika isibonakaliso somchilo wamakhosikazi ukuba isiboniso sengivala wapha isibonakaliso somchilo wamakhosikazi ukuba isiboniso ile mzuzu engaba phose ithumi nje futhi ke bese kusiba lo mzila wokukhulekelwa wahlala eqinisekile kuleso siboniso wakwenza na ulokhu esakwenza yonke le iminyaka eyizinkulungwane akaze lakanye sikhathi sinye ehluleke ukusitshengisa wayeqinisekile kuleso siboniso ukusitshengisa ukuthi uhlala futhi akasoze ehluleke ukuhlonipha iziboniso zakhe kangilandaba nga uJesu engabuyi okweminyaka ezinkulungwane ezilithumi kulesiboniso ulokhu efanele ukuthi asihloniphe akulandaba ukuthi zingaki izinto ezintshintshayo futhi lani okunengi kumele ahloniphe leso siboniso wathi uzakwenza ukolongile usikhangelela manje ukuthi sitshengise isiboniso sakhe phezu kokholo lwethu esiluphiwe nguNkulunkulu kuyo yonke inkolo yezi engakholwayo elizweni lasemhlabeni ekholwa ukuthi izibonakaliso lezimanga akulandeli amakholwa futhi baqiniseke kulesi siboniso futhi kuyatshengisa ukuthi uhambo lubhadalelwe futhi sesamukelwe okovuko silempilo yesiboniso phakathi kwethu lowo ngumbiko oqhumayo kodwa kuliqiniso yikho lokho esikudingayo iqiniso uNkulunkulu asisize ukuthi sibe lazi iqiniso liza kubalazi iqiniso futhi iqiniso liza kulenza likhululeke ngiyatsho ukuthi uJesu Kristu ungofanayo izolo lamuhla lanini nini ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu unika umoya ongcwele njengesiboniso khona khathesi ngaphambi kokuphuma nje ngokomlobokazi uphuma ebandleni ngiyakholwa kulemibhedo eminengi kangako abantu besithi bamemeza bakhuluma ngendimi ngiyakholwa kulezo zinto kodwa awungeke uthembele kulokho ungathembela kanjani kulokho futhi ke ubusulandula ilizwi bona isiboniso yilizwi libonakaliswa kuwe liziphilela ngokwalo lo uNkulunkulu esiba ngumchasisi wakhe yena wawuthini uthi awu manje chasisa ulimi lwami lokho akusikho uchasisa impilo yakho ngelizwi lapho ethatha ilizwi lakho lokho oyikho khona futhi abonakalise ilizwi lakhe ngalapho lapho akudingi loba yikuphi ukuchasisa ukuvele kukhona uNkulunkulu wenza ukuchasisa kwakhe uqobo futhi sibe lezithembiso zosuku oh
Dallas, lina ugula makristu athandekayo. Lingathatheki ngalinto lamuhla. Elizibona zihamba hamba ngoba zizabhupha. Khalisa leso siboniso. Sonke isikhathi. Tshengisa leso siboniso. Vala iBhayibheli. Woza entweni yonke. Futhi nxa umoya wakho ophakathi kwakho ungathi amen. Kulokho khona ke kungcono ubuyele emuva. Ntshintsha lokho olakho okwesiboniso. Awukabilaso ngiyazi lokho kunengi kakhulu ukuba ngikutsho lapha ngemini eyodwa futhi khona manje ngihola lesine lengxenye kuyisikhathi khathesi futhi nxa singaphuma ngehola lesihlanu nta ngomzila wokukhulekelwa liyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyaphila futhi uyabusa lamuhla liyakholwa lokho engilitshele khona kuliqiniso kuyisiboniso isidingakalo Ngikhuluma kuphela lokho okuliqiniso ngikhuluma kuphela lokho engikubonayo lokho engikuzwayo lokho okwambulwe kimi futhi ungani ngisitsho lokho okwamachumi ezinkulungwane aphindwaphindwe okwezinkulungwane ngitsho lesikhathi sinye okwehluleka khona ukuba liqiniso manje lokho kumele kube nguNkulunkulu Lokho kumele kube nguNkulunkulu. Hawu, uNkulunkulu wayengapha inkonzo enjengaleyo emuntwini owayengakwazi. Lokho akhuluma ngakho, wayengazibonakalisa njengalowo mboni ngale, futhi ke aphenduke futhi amnike ilizwi eliqhubeneyo. Umfo olilandulayo, uye oqhubeneyo, futhi uNkulunkulu kaqhubananga. uNkulunkulu ungumchasisi wakhe uqobo. Yemukela isiboniso. Ungathembeli phezu kokujoyina noba yiliphi ibandla kube iziphi izimo kube kuyini thatha isiboniso sibambe sona yinto kuphela uNkulunkulu azayinanzelela lapho usiza phansi kulelo hola lapho usiza ekufeni kwakho ungaba ngcono ubambe leso siboniso phezu kwakho usazi ukuthi osukwini lokubuya kwakhe lolo vuko Ingene Lisa ukuveza leso siboniso uyabe kungekho kulumzimba uyabe usubolile kodwa kulumoya ongeke ufe uyimpilo elaphakade isiboniso siphumula khona lapho futhi wathembisa ngiza kumvusa njalo osukwini lokucina lo Jesu Kristu ofanayo ulapha uyisithunywa Yena nanku umbiko futhi uyisithunywa lapha ukuze abonakalise umbiko wakhe ngani siso sithunywa uyisithunywa futhi lo yiwo umbiko futhi nga ulomoya ongavumelani nalokho ungaba isithunywa sombiko kanjani kuphela isiboniso siza kubonakalisa khona amen Ngizwa ngikholekile ngiyakuzwa sibili ngizwa sengathi ningaphapha khona kathesi ngoba ngiyamazi lo engimkholwayo futhi sengabona impilo yami ibonakaliswa laye ekuvukeni kwakhe ubukhona bakhe kulapha vamukeleni bona bangani ngiyacela kwenzeni phansi enhlizweni yenu ngiyazi sonke siyabuya lapha ku-altar futhi sikhuleke lowo ngumqondo we-methodist yakudala abakaze bakwenze lokho ebhayibhilini ibhayibhili lathi bonke abakholwayo babhabhathizwa kunjalo akulanto enjengokubizwa ku-altar ebhayibhilini leyo yinto esayingezelelayo Kona kulungile loba yini uNkulunkulu akubusisayo kulungile njengoba begcoba izembatho akukaze kube lento enjalo eBhayibhelini bathatha emzimbeni kaPauli amahenki lamafasikoti kodwa loba yini indlela ofuna ukwenza ngayo kulungile esihlalweni sakho kualtar loba kungaba ngapi into kuphela baka lokho isiboniso kuwe Kona zikhangela isisi futhi ukhangela ukuthi ihlobobani lwempilo oluthatha indawo bona nga sifanyiwe kumbe hathi nga singazange khonake veka loba yini olakho eceleni futhi uphenduke ukuze ukuthi isiboniso sifakwe asikhulekeni baba osezulwini mhlawumbe ngikhulume ngingacabanganga kodwa Nkosi isipikili siyakubamba kanjani ngaphandle kokuthi usibethele ngiyakhuleka baba ukuthi uza kubethelwa enhlizweni yabantu ukuthi babone ukuthi ngakusiyonto yokungavumelani. Akusikho ukuthi ngizama ukubonakalisa enye inhlanganiso, umhlobo othile, inkolo yeze ethile, umuntu othile, kumbe mina ngokwami, kumbe loba omunye umuntu. NguJesu Kristu. Ngizaphosela zonke lezo izinhlanganiso ndawonye bayisithupha komunye lengxenye yedazeni komunye ngokwelizwi lakho. Umama omdala oyisifebe, iBhayibheli kusambulo 17, wayengunina wabo bonke abayizifebe, futhi babengeke babe yindoda, babe yizifebe, futhi bonke bangene embhedeni wezomhlaba. Futhi siyabona ukukwenzile amaPentecost labo bonke, kodwa Jesu uhlezi ulokhu unguJesu. Mabangalaleli umbiko webandla, kodwa umbiko kaKristu, ilizwi. Ma uzibonakalise ngokwakho Nkosi lamuhla kanye lamakholwa. Silisa bonke abagulayo, thethelela izono zethu Nkosi. Ngiyakhuleka njengenceku yakho, ngiyacela thethelela izono zami, futhi thethelela izono zalaba bantu. Ngiyathemba Nkosi munye lamunye wabo kungela kuthandabuza bancedisile emnikelweni ukubhadalela izakhiwo, futhi basebenzise imali yabo, futhi bona sebeyenze into yonke Nkosi. Oh Nkulunkulu, ngiyakhuleka ukuthi kungabi lo yedwa wabo ozasilela Nkosi. Makuthi umuntu wonke ngiyakwenza lokhu ngokuphelela, futhi kanti Nkosi kufanele ube lukhuni. Siyazi ukuqondisa uthando, uthando luyaqondisa, futhi ngiyakhuleka ngoba yiso isizathu waqondisa abantu bakho. Kwakuyikuba wabathanda, futhi isono sonke kumele siphendulelwe. Futhi Baba, ngiyakhuleka ukuthi uzathethelela izono zethu khathesi lapho sivuma. Sesazulela khatshana Nkosi, ngiyabalwa kanye lalaba bantu bamaPentecostali Nkosi, ngingomunye wabo. Futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzasithethelela sonke, futhi uthathe abanye balaba abakhokheli, futhi ubaphendukise, futhi ubenze bakhanyele eCalvary khonale, futhi ke bakholwe balokho okumele babe yikho, umpresbyter kumbe umbishopi kumbe loba yini okungaba yikho. Futhi sikwazi ukuthi asisibo labo abakhulu kulumbuso, sonke singabantwana bakaNkulunkulu. Ngiyakhuleka ukuthi uza kusisiza khathesi, zibonakalise ngokwakho phakathi kwethu lamuhla. Siyacela ebizweni likaJesu Kristu, amen. Manje singakaqalisi umzila wokukhulekelwa, kungaba lomunye umuntu lapha ongakaze abe lapha ngaphambili, angikwazi ukuba ngubani, kodwa uNkulunkulu uyakwazi. Nxa ngikhulume iqiniso, uNkulunkulu akalibonakalise loba kuliqiniso kumbe hatshi, yibo ubufakazi balo. Nxa evukile wabafileyo kungofanayo izolo lamuhla lanini nini, wathi kuJohane 14:12, lo okholwayo hatshi lo ofanisela ukukholwa, lo okholwa kimi imisebenzi engiyenzayo uza kuyenza laye. Kunjalo na omunye wathi okukhulu lizakwenza. Kunjalo wathi awu, siyachumayela ivangeli, lokho kukhulu, yenza nje izinto azenzayo, lokho kuza kufakaza kimi. Bona khona-ke sizakhuluma ngokukhulu. Ngingakutshengisa izinto ezinkulu azenzayo khathesi kulalezo azenzayo lapho esasemhlabeni, futhi lokho kayisikho nje ukuchumayela ivangeli, futhi lokho kusezibonakalisweni lezi mangaliso, hathi isikhathi sakho. Kholwa nje futhi makuthi uNkulunkulu wasezulwini owavusa uJesu Kristu wabafileyo, futhi uzilethile yena lapha ephila kithi emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili, ebonakalisa lumbiko ukuthi uqondile isiboniso kumelwe sifakwe. Manje lina elilemkhuhlane lezinhlupho, khuleka ukuphelela uthi Nkosi, ngiyakholwa ukuthi ungumpristi omkhulu ongathintwa ngemizwa yobuthakathaka bethu, futhi siyatshelwa ngumthumayeli lo lapha ukuthi ulathi ukhona. Khona-ke ngifuna ukuthi ube khona kanye lathi, futhi ozibonakalise.
I pray every one of you.
Manje, khulekani lonke, munye lamunye wenu. Manje sokukuNkulunkulu ukutsho ulutho. Isikhathi bani? Oh, mina bo. Yafisa ukuba lingabakwazi enye into. Ukuthi lizwa njani? Lapho lokho kusiyo. Umhlaba wonke ungowakho. Amen. Agula Develi. Oza kwenza ulutho. Oyinto enqotshiweyo. Inkosi yami ikhona. Wonke kusezandleni zethu. Amen. Ngiyacela lithule sibili. Lingahamba hambi. Hlalani lithule. Lina elisezitulweni ezilamasondo lezinto. Ingacabangi ukuthi ngalisizakala. Kholwa. Lina lahamba emzileni yokukhulekelwa. Futhi kwehlula. Wakungasiyi mthumayeli owakukhulekelayo owehlulekayo. Lukholo lwakho. Futhi usuqalise ukucabanga ukuthi kawusoze wenze lutho. Kholwani. Nanku ukukhanya. Lokhu lapha. Phezu komfazi omsundu omncinyane ohlezi ngemuva lapha. Omi elezandla zakhe ziphezulu. Njengalokhu. Yebo. Ubukhuleka. Yebo. Uyangikholwa ukuba ngumprofethi wakhe. Kumbe inceku yakhe. Akufanelanga ngitsho lokho. Ngoba uyakhuba abantu kakhulu. Wena olenhle. Nansi indoda emhlophe. Lo mfazi onsundu njengalokho okwakuyikho inkosi yethu. Lo mfazi emthonjeni imihlobo emibili ehlukeneyo. Wabenza bazi ukuthi akula mehluko ngemihlobo imbala yethu. Akula lutho lokwenza ngayo. Sonke singanikana igazi ngokujovela. UNkulunkulu wenza ngegazi linye izizwe zonke. Uba lokutshaywa likhanda. Ukutshaywa likhanda okukhulu. Bona kulomthwalo enhlizweni yakho. Ngowalowo mntwana. Futhi wena yikuncindezelwa. Yikho kanye. Kuliqiniso yini? Kunjalo. Inkosikazi ehlezi nganeno kwakho. Ukhangeleka ebanjaniswa kanye lawe. Okungumama wakho. Kunjalo. Futhi ulento ephambanisekileyo ngaye. Uyangikholwa na? Inkosikazi. Uyakholwa. Uhlupho lwakho. Ibuhlungu eceleni kwakho. Kunjalo. Icele lakho lokunene elibuhlungu. Kunjalo na. Bakamisa isandla sakho. Nga lokho kunjalo. Kakuyi kukuhlukuluza njalo futhi. Uyakholwa nxa uNkulunkulu. Engangitshela ukuthi ungubani na. Nkosazana Lord. Uqondile. Akulungile. Hamba indlela yakho. Inkosi uJesu. Iyakunika isicelo sakho. Khona ekugcineni walapho enye inkosikazi ensundu encane ehleziyo ikhanyele lokho nje kuphose kwamdabula iziqephu ukhangele khona kimi uyakukholwa lokho ngaliboni into leyo khona lapho eceleni kwakhe ubulawa luhlupho lwezinso kunjalo sekuphelile khathesi usekusilisile amen kungani ungakholwa. Nga ungakholwa izinto zonke ziyenzeka. Ngiyakukholwa lokho na. Nangu lapha khangela abantu abansundu. Lungaphi ukholo lwenu bakwethu abamhlophe? Nansi inkosikazi ensundu ihlezi khona lapha ikhangele kimi. Sengazathi inkosikazi elomzimba ulohlupho ngedolo lakhe. Ulohlupho njalo lwenhliziyo. Ulohlupho lwenhliziyo. Yebo. Futhi ulobuthakathaka ukuphaphazela lezinto ezinjengalezo ikakhulu lapho uzama ukulala phansi uyafuthelwa bona lokho kwenzakala ubusuku obedluleyo khumbula angibali ingqondo yakho kodwa ngiyakwazi lokho okhuleke ngakho ubufuna ukubizwa ngalokhu lamuhla futhi ukuphendulele manje futhi awukwanisi ukusukuma ngoba ulesifo samathambo kunjalo futhi ke enye into ulohlupho lwesisu okuyisimila phakathi kwesisu lokho kuliqiniso manje uyangikholwa ukuba ngumprofethi wakhe ngiza kukhuluma kungenani kholwa futhi uzasiliswa pho ngohlupho lwakho lwesisu uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzasilisa uhlupho lwakho lwesisu. Uhlezi lapho futhi liyakukholwa kulungile khona ke ungaba lokusila kwakho kwesisu sakho Amen. Kufuna ukuthiya ukubhema. Lapho, Nkosikazi, yakholwa na ukuthi uNkulunkulu uza kwenza uthiye ukubhema. Ukuzama okwesikhathi eside, ulohlupho lwesisu njalo, ukuzama ukuthiya igwayi. Yikho okwenza uhlupho lwakho lwesisu. Ungakuthiya na? Ngiyayilaya yona isuke kuwe ebizweni likaJesu Kristu ngenxa yokukholwa kwakho ukuba umthinte. Ngiyakugolomba ukuthi ukholwe uNkulunkulu. Nangu umfazi omncinyane ehlezi lapho ekhulekela owakhe othandekayo esibhedlela esifa ngemvukuzane uqondile ngumalume. Unjalo ungabe ungumfazi womthumayeli uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke indoda izasila. Ngiyakugolomba ukuthi ukholwe uNkulunkulu. Kuyini lokho ubonakaliswa kukaJesu Kristu? Wena uthi uyini uKristu oyelizwi ekuqaleni kwakukhona ilizwi, ilizwi lalilo uNkulunkulu, futhi ilizwi lenziwa laba yinyama futhi lahlala phakathi kwethu. Ilizwi libukhali kule nkemba esikancazombili, umdaluli wemicabango lezi zindlo zenhliziyo. Aliboni ilizwi selibuye phakathi kwethu ensukwini zokucina. Umoya ongcwele uthatha ilizwi likaNkulunkulu futhi ubonakalisa uJesu Kristu oyisiboniso. Amen. Ngiyakholwa na? Bangaki abalamakhadi okukhulekelwa? Bakuthi bonke abakuleli cele abalamakhadi okukhulekelwa bame kulumzila ngalapha. Sukumani nje yonke kuleli cele, leli cele nje. Sukumani, lime lapha esikhaleni sezihlalo, hathi esandleni nje sokuneni sesikhala sezihlalo. Ngiyacela khona lapho maasha obani sendaweni zenu khona ke lapho bese dlula makuthi abanye basukume emva kokuba sebedlule khona ke kuphendukezelwe ngolunye uhlangothi. Manje makuthi umuntu wonke ahloniphe umoya ongcwele uthethe umhlangano ngakho kube lokweneleyo okukhulunyiweyo futhi wenziwa ukufakaza. Bangaki abakholwayo ulapha? Bangaki abakholwayo ukuthi leso isiboniso? Bangaki abakholwa ukuthi yilizwi? Khangela, bangaki abaziyo ukuthi ibhuku lamaHebheru latsho ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liyadalula imicabango esenhliziyweni? Bangaki abakwaziyo lokho? Bangaki abakwaziyo ukuthi yiso isizathu uJesu wayedalula imicabango enhliziyweni zabo ngoba waye yilizwi? Bangaki abakukholwayo lokho? Bangaki abakholwa lokho? Yikho okwabula abaprofeti babe yibo ilizwi eleza kubo. Manje nxa ilizwi liphenduka kithi, alisoze lenza okufanayo na? Khona-ke kungenza kanjani ilizwi elibonakalisa ilizwi ilahleke ngelizwi? Oh, isihawu hloniphani. Yeyi, lumfazi ohlezi lapha ulento enhliziyweni yakhe laye. Kwenzakale ukuthi ngichibilike futhi ngakubamba. Kawusuye Nkosazana Grant na? Angizange ngibe kwazi lokho kodwa uNkosazana Grant ngoba ngiyakubona ulakho lokwethuka okukuhluphayo. Ule indodana yakho ilenye into okunye igazi lakhe sengathi liyathonta. Ngiyakugolomba ukuthi ukukholwe. Amen. Uyinkosi yezimo, uyinkosi yokufa. Asikhulekeni Nkosi Jesu, lapho ukukhona bakho kusigcoba lapha kulesi sakhiwo futhi siyakwazi lo umoya ongcwele. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi usilise umuntu wonke obekwa lawa amahenki. Esinye isikhathi siyafundiswa eBhayibhelini ukuthi abantu bakho khona emzileni womlando babecapha ulwandle olubomvu uthi ulwandle lwaselusiba endleleni yabo, endleleni yabo besiya elizweni lesithembiso. Onkolonkolo wakhangela phansi ngaleyo nsika yomlilo ngamehlo athi kutheleyo uthi ulwandle lwesaba lwabuyela emuva uthi u-Israyeli waya elizweni lesithembiso khona emzileni womlando. Oh, Nkosi Nkulunkulu, makuthi amehlo akho akhangele egazini likaJesu Kristu phansi kulesi siboniso lapha esisibambileyo kulawa mahenki lamuhla. Futhi makuthi umuntu wonke ogqoka lokhu makuthi
umkhuhlane wesabi mawubuyele emuva futhi makuthi abantu bakho bachaphele esithembisweni sempilakahle. Umkhuleko wokholo uza kumsilisa ogulayo ebizweni likaJesu Kristu, makube njalo. Amen. Bangaki abafundisi be-Methodist abakholwayo abalapha, abachumayeli be-Baptist, abachumayeli be-Presbyterian, abachumayeli be-Baptist Lutheran kumbe ama-Pentecostal. Bangaki abeni abakholwayo lokhu ukuba liqiniso. Wozani lapha futhi lime eceleni kwami lapho sikhulekela abagulayo. Wozani phezulu lapha lonke lina abachumayeli elikholwayo. Kolongile akunjalo na mfowethu Grant? Kolongile lokho. Yehla phansi lapha mfowethu. Umfowethu Grant ule nkonzo yokukhulekela abagulayo, indoda elesibindi, indoda elungileyo, indoda uNkulunkulu ayizwayo futhi aphendule umkhuleko wakhe. Umfowethu Grant, ngiyathokoza ukubeka ingalo yami kuye lamuhla futhi ngikutsho lokho. Futhi mfowethu manje uza kuba ephansi lapha ekhuleka kanye lami lapho lidlula kulumzila sengathi uza ngaphansi kwesiphambano. Bazalwane, yenzani imizila emibili khona lapha, bona lapha, yenzani imizila emibili, abanye phezulu lapha, abanye phansi lapho. Mfowethu Roy Borders, ungaphi na? Mfowethu Roy Borders, bengicabanga ukuthi ube lapha. Khangelani lapha kubachumayeli, ngakhangela, khangela lapho. Lokho kungenzwa ngizwe kahle. Bazalwane, abachumayeli besiphambano, amadoda abephezulu ukuzibambanisa lombiko, kuyini okungenzakala? Manje khangela, ingasoli abachumayeli khathesi babuye kuzozibonakalisa ngokwabo. Lapho udlula phakathi lapha bonaka, bamba isiboniso phambi kwakho. Nkosi Jesu, ivume izono zami ngokuphendula, unginike ubhapathizo lukamoya ongcwele. Into ethengiweyo isono, umkhuhlane kumbe akulalutho olungangibamba kusukela lapha kusiya. Ngihamba ngiqondile, hamba lokho andukuba futhi udlule phakathi lapha futhi uNkulunkulu uza kusilisa futhi uzaphuma lapha uthokoza ujabula futhi usile. Yakukholwa na? Manje umuntu ngamunye phakathi lapha asikhothamiseni amakhanda ethu. Bazalwane, sisasendawonye. Asikwazi okuza kwenzakala, asikwazi nje. Akula sizathu saloba nguphi ogulayo ukusuka esakhiweni lesilimini. Bamba leso siboniso enhliziyweni yakho, dlula kulumzila wokukhulekelwa lapho abachumayeli abanikela impilo zabo enkonzweni. Baza kumalapha bebeke izandla phezu kwenu lapho lisedlula. Wena uthi ukwenzeleni lokho mfowethu Branham? Ifuna wena omuntu wonke ukuba kwazi ukuthi nje kanisuye emsilisi, lawa madoda balelungelo nje eleneleyo ukukhulekela abagulayo njengomuntu wonke. Okusobala, ngiyakholwa uNkulunkulu uzaphendula imikhuleko yabo engakaphenduli eyami. Ngijiniwe futhi ngikhathele lento yonke. Ngiyakholwa ukuthi uzaphendula imithandazo yabo futhi lapha bayama khona phakathi kwabo ukuzibonakalisa bengesabi ukuthatha indawo zabo. Ngiyathakazelela indoda enjalo. Manje bazalwane, ngiyakwazi elikuzwayo, ngimunye lani, ngimuye oweluke imbule lani kanye lani phandle lapha eTexas ukuzama ukubamba inye layinye yazo inhlanzi uNkulunkulu ayimisela impilo phandle ngale. Ngenza ubungcono bami bonke, ngikhanye lani amaphesenti alikhulu kwezinye izikhathi ngiyakhalimela nokumemeza mayelana ngenhlanganiso lezinto. Lokho akutsho ukuthi ngimelana lawe mfowethu, ngitsho ukuthi ngimelana lohlelo oluzasehlukanisa ekubeni ngabazalwane ngenxa yemfundiso yenkolo. Singabazalwane ngobhapathizo kukamoya ongcwele, sibambe isiboniso esifanayo, samukele igazi elifanayo. Ngakho kasikukholweni lokho singahlangana ngale asingeke na? Abazalwane, munye lamunye wethu ngaphansi kwegazi manje ngaxotshwa ukuba umbaptist mhlawumbe umethodist kumbe umlutheran kumbe umpresbyterian pentecostal iwanes twoness threeness kumbe loba yini olakho church of god loba yini oyikho lokho kakwenzi mehluko asingeke sivumelane phezu kwazo izinto ezincinyane asikholweni mayelana ngakho enye into esingavumelana ngayo ukuthi uJesu Kristu umfundisi wethu wafela izono zethu wavuka njalo futhi wasipha isiboniso sinyile lapha kanye lemikhuleko yethu ukubamba ngaphezu kwalaba abazalwane abagulayo labo dade abedlula ngakulumzila ngiza kukholwa ngenhliziyo yami yonke ngibone enye into isenzakala khona lapho amen ngiyazi ngicabanga ukuthi ngiyahlala kodwa ngizwa ngihlanya kuhle ngithemba ukuthi ngingahlala ngale indlela yebo mnumzana ngizwa kuhle nje ngalindlela asikhulekeni Nkosi Jesu ngisuka kulipulatifomu phansi lapha ukuzobonakalisa kanye labazalwane laba ngiyazibonakalisa kanye labo lapho sonke sibambe iziboniso zethu ezandleni zethu nasenhlizweni zethu lapho silalela ukulayeza kwakho ukubeka izandla phezu kwabagulayo futhi bazaphila makuthi umuntu wonke esedlula ngalapha batshengise isiboniso sabo ukuthi bamukele uboya ongcwele ukuthi bangabantwana bakaNkulunkulu abazelwe kutsha ukuthi baya kukholwa ngenhliziyo zabo zonke futhi lapho besedlula mabaqalekise isifo leso lokuhlupheka kwemizimba yabo futhi abaphume lapha bethokoza besazi ukuthi ukholo lwabo solubenze basila futhi Nkosi uNkulunkulu njengokuba sabeka iTestamente elidala kuyizandla zethu phezu komhlatshelo ukuthi bonakalisa kanye lomhlatshelo sibeka izandla zethu phezu kukaJesu futhi sizibonakalisa kanye laye wabeka izandla zakhe phezu kwethu manje enkonzweni ezibonakalisa kanye lathi ezibonakaliso ezimangaliso futhi sibeka izandla zethu phezu kwabagulayo ukuzibonakalisa labo kanye lokholo lwethu luqhunyaniswe lolwabo umkhuhlane kufanele uhambe futhi mawukwenze ebizweni likaJesu Kristu lapho sihamba phansi lapha ukukwamukela bakuthi ibandla lonke likhuleke Roy ukumbe omunye umuntu buya lapha futhi ume kuli microphone futhi ugcine imizila iqondile khangela lapho lisedlula ngaphakathi lapha kaChesi uyani likholwa uyani likhuleka izabeka izandla bezi kwabagulayo yulani bona phakathi likhuleke lapho lisedlula phakathi komzila walaba abachumayeli nxa uhamba ngezigodo zibeke phansi futhi uhambe nxa ubule mvukuzane umkhuhlane wothi udokotela wenzile konke angakwenza wenze konke angakwenza futhi wathi kuzafanele ngife angikufa nani isiboniso sami Nkosi ungithembisa amachumi ayisithupha lechumi ngiyedlula khona phakathi lapha sengikwenza bona yenzani lokho ingakwenza na ebizweni likaJesu akube njalo amen ukolongile omzila mawedlule
only believe sing it with me only believe I believe all my doubts are buried in the bound
liyakholwa na amen oh akamangalisi na abanye labo babe sezihlalweni zabalimeleyo lelibheda yezigulane basunguma futhi bahamba bazichiya zilele lapho futhi bahamba oh ngumuntu wonke ongasiliswa khathesi ongakukholwa khona liyakholwa na sipha ikodi ngiyamthanda ungakwenza na dadewethu ingoma endala ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba asiphakamiseni sonke amazwi ethu lezandla zethu inhliziyo zethu ngonkulunkulu othi sihlabele ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala wonke umuntu khathesi
Because he first
nkosikazi uphumile phezu kwenqola yamasondo ehamba esedlula ngalapha esekelwe ngamadoda amabili sizunguzeni izandla zethu kuNkulunkulu ngiyamthanda Asimthumiseni yena manje onke umuntu duba kuNkulunkulu siyakubonga okunganani wena Nkosi Jesu ubulunga bakho ubukhona bakho siyakubonga ngesiboniso Nkosi sithintisiwe futhi sagcwaliswa ngomoya umoya ongcwele egcwalisa imizimba yethu sikubonga okunganani ngalokhu baba ebizweni Ika Jesu, yakubonga. Amen. Amen. Wonke umuntu, bawulanani izandla. Lithi, dumisa inkosi. Bawulanani izandla. Omunye lamunye. Lithi, dumisa inkosi. Dumisa inkosi.
All right, now all together again.
Kulungile. Kathesi, sonke njalo. Izandla phezulu. Inhliziyo phezulu. Ela em seu nhaco. Zago Pumana. Manje asikhothamiseni amakhanda ethu ngokuhlonipha sibili. Lapho ngibuyisela inkonzo kathesi umfowethu Grant ukuze siphume. Ngibonga munye lamunye wenu. Uqala ngibonga inkosi ngokulunga kwayo. Isihawu sayo lesiqiniseko leso engithemba ukuthi sisichiye enhlizweni yenu. Ukuthi asikho lapha sodwa induna nkulu iphakathi kwethu. Isimemezelo senkosi sisenkambeni futhi sibonga inkosi ukubona amandla akhe amakhulu lesihawu sakhe esikhulu futhi manje asikhothamiseni amakhanda ethu ngokuhlonipha umfowethu Grant